Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association Bulawayo Province uMkhululi Mthunzi uthi lo nyaka balenhlelo ezokusungula iligi yabantwana abasakhulayo abaleminyaka elitshumi kusiya kutshumi lambili. UMthunzi uqhubekele phambili wathi bakubone kufanele ukuba phambilini kokusungula lolu hlelo kule ndingeko yokuba abaqeqetshi abazasebenza lalaba bantwana bayifundiswe ukuba baphathwa njani abantwana laba.
Okhotshi sibabuthanisile lapha ukuthi sibafundise. Kuningi baba bavela balawo amaphepha, kodwa sifuna ukuthi babe lawo amaphepha babekwazi ukuthi abantwana laba babanjwa njani. Abantwana laba they are unique, abafanani lamanye amaplayer. Sifuna umuntu ozabakwazi ukuthi kabenziwa lokhu, akwenziwa lokhu. Ama-games aza kwenza ukuthi bakhwabithe.
Abaqeqetshi abangamashumi amane abaqeqetshi amaqembu adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League baphatheke kulezi zifundo ebeziqhutshwa umqeqetshi olodumo uGibson Homela lo mqondisi wenhlelo ezokuqeqetsha kunhlanganiso yeZifa Wilson Muthekede. UHomela lo Muthekede bebencediswa ngabaqeqetshi abaphatheke kunhlelo ezokuqeqetsha abasakhulayo ezaqhutshwa ngaphansi kokuqondiswa kwenhlanganiso yeFIFA uKhotsonare kanye loSabina Shumba.
Sila ma-coaches esawahambisa kuma-programs eFIFA grassroots. We are saying abakufundayo bekhona ngale, they must share it with other coaches ababesele bengapha. So for the first time to have ama instructors that were trained by FIFA also in turn instructing ama junior coaches at Bulawayo as a province.
Lolu hlelo luqhutshwe ngomgqibelo langensonto. Nyakenye inhlanganiso yeZifa Bulawayo Province Junior League isungule iligi yabaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili ngemva kokuba sekunanzelelwe ukuba abafana ababe sebedlulise iminyaka elitshumi lathobami nembili baswela ukuba bedlale ngaphi becine bechiya ukudlala ibhola. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.